2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona. Olamukela imoyini ngenjabulo, igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Rugare Gumbo uthi yena labanye bakhe abaxotshwa kuzanu PF kabasoze basungule elinye ibandla.
Hayi, thina sizanu PF vele sathi njalo, umayemthi watsho njalo, umtaza watsho njalo, lami ngakhuluma kudala nabaningi bakhuluma.
Kwezemidlalo sikhangela imizamo yokuqinisa amaqembu ngokonga abasakhulayo.
Ngabe yakwazi ukuthi every season GMF affiliated to bona bathole ngama-grants ngama-4 izimbe 5 balls per team just for ukuqabisa nje kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Rugare Gumbo owaxotshwa kubandla leli elezanu PF uthi yena labanye bakhe labo abaxotshwayo kuleli bandla ababalisa unkosikazi Joyce Mujuru kabasoze basungule elinye njalo ibandla. Lokhu kulandela imbono yabanye abathi kumele abaxotshwayo laba basungule ibandla ngoba bebaningi. Omunye owasuswa esikhundleni kuleli bandla kodwa engakaxotshwa okwamanje umnumzana Didmas Mutasa waloba ugwalo kumaviki amabili esandadlula esithi ukhulumela abaningi bebandla leli abakhonona ngokungaqutshwanga kakuhle okusemthethweni umhlangano weCongress owaqutshwa ekupheleni komnyaka ophelileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, thina sizizanu PF vele sathi njalo, umayemthi watsho njalo, umtaza watsho njalo, lami ngakhuluma kudala nabaningi bakhuluma tho. So sizaba sikhona kuzanu PF sizabona ukuthi izindlu zizahamba njani.
Ye, kulabanye abajoyo bathi obaba Gumbo labo mama Mjuru bayisaba ukuthi bangaphuma kuzanu PF bazama ukubumba ibandla kalisoze liphumelele, kambe lalingathini ngakhonokho?
Hayi, esingawufuniki ukuxotshwa emhlanganweni esawuqalisa thina. Ungabona uMamduru yiwo-veteran, umtatha yiwo-veteran, mina yiwo-veteran, aboshamuma wo-veteran, sibaningi sibibiyaka ama-wo-veteran. So sizaxotshwa labo uma fika izolo emhlanganweni esawubumba thina, anti wabona ukuthi awula sensi lokho.
So ke kuzaphetha ngani? Yabe lokhu liphakathi khona ngale lihlukuluzwa
kuzokuthi sizamelela ukuthi izinto zihamba njani. Kuzalunga bodwa esikubonayo, kuzalunga. Abantu bazakhuluma, abanye babhala amaphepha lani likhulume erediyoni phezu kwabo, kodwa kuzalunga.
Lo ke ngumnumzana Rugare Gumbo oyisikhulumeli sebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje sixoxelo nobhala jikelele wecelele MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Priscilla Msiya Irambu Mushonga ovumelana lo Gumbo ukuthi la ekaboni amalunga ebandla lezanu PF la axotshwayo ebumba elinye njalo ibandla.
Mina engubonayo nje ngingathi nxa ngicabangela yikho ngithe khona sengingazathi ngiyadonda ukukhuluma, ngoba yabo ungafuna ukuthi ukhulume izinto zikhanyeni lisashe seziphuma sokungokunye. Mina ngibona ngazathi hhayi, abalaba abantu abathi khona bazaphuma baphuza ukukhuluma ngento yokuphuma. Into ufomiphatha injengiyokudlala nje amadwana. Yikho-ke libona ukuthi amaphathi amaningi bayavuka namhla bathi hhayi sesile phathi, kusasa vele le phathi yangibonakala isayazi seliyazi ngokuyibona emaphepheni nje ngokubona umuntu. Ngoba ngumsebenzi ukuthi iphathi ibonakale ukuthi nansi iphathi ekhona. Angiboni mina ukuthi bangabe sebelungisele okokuthi bangama ngesikhathi esifitshane sonaleso bathi bazafoma i-political party. okungazathi kuyahlupha njalo yikuthi kule balutshwane ngaphandle kwamsasa wangikhona lobawuluga rekumbo angibabona abanye bangikhona abakhulumayo so ungazathi isikhathi lesanisa esikasimba makhona uyakhumbula ukuthi usimba wayelokhu ekhuluma ngazathi kulabantu abaningi abazamlandela uthi esephumile kasesiya kwi-election asisakubonanga konke khonoko so ngabona abantu kumele bayikhangele izanu babone ukuthi izanu umuntu kangeni khona nje for politics ungena khona ukuthi aphile so ukuthi aphonguphuma nje ikubona ukuthi abaningi lanxa abaxotshiwe lakhathesi lokho ebengabantu abathi hhayi yebo sixotshiwe kodwa singabantu abazahlala kuzanu ngoba bayakwazi ukuthi ukuphuma khona nxaye ukuthi ubulokuyindawo kathezi khona kuliplazi okuliplazi khonokho kuyathathwa nxa lokuyitractor kuyathathwa kuzahlupha ukuthi bangahamba sibile emakhaya kakhulu kakhulu ngoba emakhaya kuphela kulapho kule support yezani igcwele emakhaya ayikhona emadrobheni.
Lo ngonkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Imshonga unobhala jikelele webandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni. Ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulawa abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abaseMelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Okwamanje ke sendithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosazana Thabita Khumalo ngodaba lokuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabesifazana labantwana. Lizakhumbula ukuthi unkosazana Khumalo ulembali yokulwela amalungelo abesifazana labantwana njalo elenhlelo ezithile kusukela kwabathengisa imizimba, abaswela impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, amantombazana angenelisi ukubhadala ama-school fees, abaphila legcikwane labanye. Njalo emela iBulawayo East edalele eParliamente. Siyakwamukela kuhlelo unkosazana Khumalo.
Ngiyabonga Thandeki.
Ungaphi kathesi ngenhlelo zakho eziphathelane labesifazana?
Okwakhathesi ngilokhe ngihamba ngibuzabuza ngicwayisisa ukuthi ngizwe ukuthi induko ezikhona esibhathelane labomama yiziphi. Induko ziningi kodwa inkinga engilayo ukuthola usizo.
So lapho singabe sikhangela usizo olunjengani ukuthi luncedise?
Asikhangeleni uma sikhuluma ngomama abesifazana abadlwangulwayo. Kumele ukuthi uhulumende abe lezindawo lapho mama bahanjiswa khona ukwenza ukuthi babalekele labo baba ababahlukuluzayo. Kodwa hayi indawo lezo kazikho, ikakhulu kokulayo vele kazikho. So inkinga esikhona omama abaningi lanxa bangahambisa abantu obaba ababahlukuluzileyo emapolisini, especially ku-gender-based violence, bagcina be-withdraw ama-cases ngoba esweli lapha azakuya khona, ugcina ibuyela endlini lapha kade ihlukuluzwa khona.
Uhulumende ulamadali emapholiseni okuthi abantwana abadlengulayo bekhulume bekhululekile, lokho ekhona njalo asebenza kuhle?
Akhona yegqa, kodwa sithola imbiko ukuthi abantu abadlwangulayo bagcina bezesaba ukuthi baye emapholiseni ngendaba yokuthi indlela ababaphatha ngayo. So kimi esami isifiso ngesokuthi ngawo uhulumende ufundisa wonke amapholisi. Lokhu ukuthi kwelesiqembu nje esincane kuyatshengisa ukuthi yinto engelamsebenzi. Ngoba ngakuthiwa yinto elamsebenzi umpholisa wonke uma sesiyakupha umuntu ogqikeza endlini bayakwazi ukuthi bayabamba benze njani. So kabafundise wonke amapolisa nxa ungena i-charge office xa uve ukuthi uhlengile wonke umpolisa abekwazi kumele kwenziwe.
Kule nhlanganiso ezikhona ezinjengabomsasa project eziyazikhuthaza abantu ukuthi bebatshayele ucingo bebatshele ukuthi kuyini okukhathazayo ezigabeni zabo, zisekho ezisasebenza na njalo abantu bayakwazi ukuthi zikhona?
Hayi, imsasa project ikhona sibili, kodwa ndisayazi ukuthi iyandisa ukuthi usebenze kakhulu eHarare. Ngoba ungakhangela vele ama-civic societies amaningi aseHarare. Ngapha kobulawa yigqaqa. So nanxa umuntu kobulawa nxa ezafonela ucingo lweHarare kabe sekusitsho ukuthi khona kuzovamela sukuma eHarare. So esethi isifiso ngesokuthi iZimbabwe yonke jikelele ama-provinces onke angu-10 kumele kube nezindawo lapho omama baphephela khona uma behlukuluswa. Mina uhulumende abona ukuthi nguye oziphathayo yonke into efunakala ikhona. Ngokuduke silalo yokuthi umama angahlukuluzwa ayireporta kwabe emapoliseni, ubaba angangenisa entolongweni sokusitsho ukuthi umama ubaba nguye kade khona, umama ngalankalanto engikala mali usezafisa ukuthi ubaba ngenjani kakhitshwe. So endaweni lezi esikhambi lakhona bayiphephela, kumele bayefundiswa ukuthi ungakwenzani ukwenzani, ukuthi namhla esuka eseseyaloja kumbe esenzani abe ngumuntu ozazinceda anelise ukuthola imali ezamphilisa labantu abakhe.
Ngibongile ukuxoxa lani Nkosazana Khumalo, lingavalelisa abalaleli.
Hayi, ngibongile.
Lapho lizwe uNkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele eParliamente njalo elwela ilungelo labesifazana. Lithiye indlebe njalo kulolu hlelo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwakhe, thiyani ke indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Kwezemidlalo ke lamhlanje, umdlalo wenguqu kucele labafana abasakhulayo uqhubekela phambili udlalwa edolobheni lakoBulawayo. Loma nje amaqembu amaningi ebhekane lenkinga yokuswelakala kosekelo lwemali. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezifa edolobheni lakoBulawayo, umkhululi Mthunzi, phezu kwesimo somdlalo wenguqu edlalwa ngabasakhulayo kuleli dolobho.
Umthunzi uqale ngokutshayela ihlombe abanikazi bamaqembu atshiyeneyo ngokuzimisela kwabo ukumelana nesimo somnotho esingamanga kuhle, njengoba nyakenye kube lamaqembu abasakhulayo edlula amachumi amathathu wona abedlala ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso yezifa kakoBulawayo.
Sithanda ukuthi sibongele abanikazi bama-teams, ama-individuals abasacrificeayo ukuthi bakhiphe abantwana laba e-streetini, babasemagrawundi, bakhiphe abantwana laba bahlanganise. Babafundise to keep away from drugs, isidakamizwa lento ezijiyenele ubugebengu.
Umthunzi uqhubekele phambili wathi izithelo zenhlelo eziqalwe inhlanganiso yezifa ezokuthuthukisa umdlalo wedolobheni lakoBulawayo sezivuthiwe, njengoba bebaningi abafana abasuke kungatsha zabo asebedlala kuzigaba zaphezulu kweleZimbabwe kanye langaphandle kwelizwe.
So I think developmental abafana bethathe bebancane ngo-2010 abaningi they've made i-breakthrough sebedlala emazweni omahatshi, omavelas nakamba, ama-products ethu wonke lawana.
Loba kunjalo, umunye wabaqeqetshi abasebenza labasakhulayo edolobheni lakoBulawayo uCornelius Gumbo uthi amaqembu asacathulayo aludinga usizo oluvela kwinhlanganiso yezifa ngoba ebhekane le nduba eziningi.
Ngabe yakwanza ukuthi every season team yafithi affiliated to bona bathole mba ama-grants mba ngama-fora isimbe first balls per team just for ukuqabisa nje kuphela.
Nyakenye kube khona abambalwa abake badlala ibhola edolobheni lakoBulawayo abaqoqe imincintiswano phakathi kwamaqembu abasakhulayo kuleli dolobho, ngabagoqela abazibiza ngokuthi Emakhandeni Legends, owayengukapteni weqembu lesizwe uBenjani Marwari, laye wakhe umncintiswano ungene eminyakeni wesithathu. Kwaba khona njalo lo mncintiswano oqoqwe ngowadlalela iqembu layo lendaza uMelusi Sibanda. Umthunzi ubatshayele ihlombe laba ngokwenza kwabo lokhu, ikanti uGumbo yena uthe bangaba baningi abangafaka imali kunguqu yabasakhulayo uma uhulumende engapha inkuthazo.
Ezilonga uphela nje incedisa ilokhu zitakuze ukukhunywa ngabo, but asikwazi ukuthi kuyasebenza yini, kunye ukubalekisa ama-companies ukuthi asincede.
lonyaka umthunzi ukuthi balenhlelo zokuhlala belungise amaqembu abasakhulayo amela idolobha lakobulawayo ukuze beqhubekele phambili behwatsha imbabazane zabafana njengalabo abakade beyingxenye yeqembu ebelimele ilizwe emidlalweni yabasakhulayo e-Region 5 Youth Games eqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ekupheleni kwanyakenye
2015 sizabe silama-squads ethu thina kobulawayo.
Idolobho lakobulawayo laziwa njengedolobho eliqakathekisa kakhulu umdlalo wenguqu ukucelela abasakhulayo njalo eliliswa kakhulu ubuqili bokusebenzisa abadlali asebekhulile betshintshelwa iminyaka ukuze bekhanya ngani basesebancane. Eminyakeni emibili eyedluleyo izikolo ezifana leMagwegwe kanye leSizane zingenile kuligi yabasakhulayo edlalwa ngaphansi kokuqondisa kwayo iZifa Bulawayo Province njalo kukhangelelwe ukuba ezinye lazo zilandele ngoba kunikeza ithuba abantwana besikolo ukuba bedlale ibhola umnyaka wonke hatshi ngethemu yesibili kuphela. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Sibonga ke Joseph Njanji, ube lempela sonto enhle kakhulu. Okwamanje ke siqhunseke ingoma emnandi, ingoma kaChris umzukulu wami ke osewange. Ingoma ke emnandi, ingoma yejaha elisakhulayo umzukulu wami ke ovela ewange, igama lake nguChris Makoya, abanye bamazi ngokuthi nguganizani. Esidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani kesikhangele besilakho. Wayesikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Rugare Gumbo uthi yena labanye bakhe abaxotshwa kuZANU PF kabasoze basungule elinye ibandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lodlula lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lelala.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.